ukuyekethiswa kwemigoqo le COVID-19 ngibona njengani kunganceda sibili njalo kuzanceda ukuthi i-economy iqale ukuvuka. Njengoba sikwazi futhi ukuthi ama-borders evaliwe ikakhulu i-border le Zimbabwe le-South Africa lapho esikwazi ukuthi into eziningi esizithengayo zivela e-South Africa. So kuzancedisa ukuthi into zihambe kalula phakathi kweZimbabwe le-South Africa. Kuqalisa ukuthi unceda ukuthi i-economy ivule. Kodwa siyakwazi thina ukuthi kulokunye njalo okumele kwenzakale ikakhulu xa sikhangele imithetho kumbe ama-policies awe-economy yethu ukuthi kumele lawo alungiswe ukuze i-economy yethu iqalise ukuhamba ngendlela esiyikhangelele yona.
Manje pho njengoba abamabhizimusi amancane bekhala ngokubana imali abalayo bangene enkingeni ngenxa yokuvalwa kwelizwe, ubona ungani kuzaphathisa nakho ukuthi bavuselele amabhizimusi abo ngesikhathi lesi ilizwe elingaselivuliwe bona bengela mali?
Ngokubona kwami kuzaba nzima sibili ukuthi amabhizinesi amancane asukume ngoba imali ababelazo sisebenze ukubhadala irent lokunye okungama-costs ebekukhona kungasenani ukuthi bekule lockdown. So aloba uhulumende angenela abanike imali eyokuthi bancedakale amanye ama-businesses ngibona njengani azafala ngoba bayabe bengelayo i-capital eyokuthi baqhubeke besebenza.